So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngesonto mhla ka 22 kuMfumfu 2023 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okusakathekileyo yikuthi ngubani oza sayinela laba abantu abaye sebevela ebantwini.
Umnumzana Sengezojabangu waxotshisa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edale lepalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abazancintshisa kukhetho lwama-by-elections.
Mina andiripoti kuSengezo. USengezo kasilutho kimi, ngumuntu nje ngimbona ezitredini. So akukhulumayo kungabe ku-affecta abantu bakhe hatshi mina. Yikho lanamhlanje lokhu ngi-challenge i-recall yami.
Kodwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change bathi uyaziyenga uJabangu ngiqhubekela phambili impi phakathi kwele-Israel le-Hamas. Salethulele lezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Sengozojabangu waxotshisa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edale lepalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abazancintisa kukhetho lwama-by-elections uzaqhutshwa mhla ka-7 Mpalakazi. Ujabangu utshele iStudio 7 ukuthi uselamagama abazancintisa kukhetho lolu njalo labazangena kudale lepalamende kusetshenziswa okuthiwa i-proportional representation. Uthi bazatshiswa kabuhlungu abazakwenza intando yabo kukhetho lwama-by-elections uzaqhutshwa ezigabeni phose ezilitshumi lapho aqotshisa khona amalunga edala lepalamende. Ibandla lesalisisi lidla amalahle ngokwethulwe nguJabangu othi okwamanje ungumsekeli kanobhala jikelele kwe-CCC. Ake sizwe uJabangu ekhuluma ngodaba lolu.
Okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okuqakathekileyo yikuthi ngubani oza sayinela laba abantu abaye sebevela ebantwini. Ngezinto kathesi ezimi ngayo in terms of principle yikuthi umuntu olelungelo lokukhipha abantu ephalamende ukukhipha abantu ephalamende enguye olelungelo njalo lokubisela abantu ephalamende. Kungehlula lokho ngilethemba lokuthi indaba le isenkantolo, inkantolo engaphezulu i-High Court. So i-High Court yilo ezahlazulula ukuthi vele ololungelo lokusayinela abantu njalo nxa i-High Court ihlazulula izahlazulula ukuthi unobhala jikelele osabambe isikhundla leso singakayi ku-Congress yimi ingavele itsho njalo kutsho ukuthi akusela omunye umuntu ozabuye abe lelungelo lokusayina. Kodwa singasabali inkantolo sesikhangela nje ama-facts. Olelungelo kathesi yimi ngoba yimi embakhiphileyo abana abantu ephalamende. Iphalamende ivumile bona kababakhiphanga ephalamende mhlawumbe bebevele beza kwehluleka lokubakhipha bona ephalamende.
Ye lapho utsho ukuthi vele akumelanga i-CCC ibhode ngale kwakho, kumele badlule kuwe. Abafaka abanye abantu kwebengalunganga bengakwenza khona.
Sizazama ukuthi sincabele ukuthi kungabi lama-double candidates ngoba kathesi kule ofisi ezimele yodwa. Nxa kuthiwa yi-ofisi ka-secretary general angisomabhalane ka-president, ngingumabhalane jikelele wenhlanganiso. Kutsho ukuthi ngizimele ngedwa kodwa kule presidium kulama organs of the party ngiyayenza ama decisions yimi njalo engilobayo izincwadi yimi njalo engikhipha imbiko eparty so ngaleyo ndlela kuthi ukuthi sizavala izikhenxe zonke ukuthi kungaze kwaba le loophole yokwenza ama double candidates and ngimele iparty phe laba bahambe enkantolo ngama individuals akula muntu omele iparty ongichallengeleyo mina ukuthi angisiyo secretary general any member uyakwanisa ukuthi akuchallenge but kalalungelo lokukuchallenja lokho kuyabe kusitsho ukuthi mina ngangichallenjwa umuntu omele iparty akula muntu osekwenzile lokho so kutho ukuthi nje ngifakelwe nje ipenalty e-High Court.
UMnumzana Sengezo Jabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-CCC besixoxa laye ekobulawayo ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zebandla le-CCC. Isikhulumele sebandla leli uMnumzana Promise Mkhwananzi ubethembise ukuba uzakhuluma le-Studio 7 kodwa asatholakalanga sasa sabuya emoyeni. UMnumzana Prince Dubeko Sibanda uwaxotshiswa nguJabangu edale lePhalamende uthi indoda le yenza okungekho emthethweni.
Uyabona okwakuqala mina andireporti kuSengezo. USengezo kasilutho kimi ngumuntu nje engimbonayo estreetini. So akukhulumayo kungabe kuaffecta abantu bakhe hathi mina. Yikho la namhlanje lokhu ngichallenger i-recall yami edale le High Court. I-challenger because ngiyayazi ukuthi yenziwa ngumuntu ongayisuye okumele ukuthi ayenze. USengezo kaso Secretary General wami kazekakazake kube lesikhathi lapho ekake ngareporta khona kuye ephathini le okuthiwa khona i-CCC. Ngenxa yalokho-ke lokhu akhuluma ngakho izifiso zakhe ekhuluma la ekhulumela abantu bakhe wona kalula abantu bakhe la yasebenza lapo abangahlanganisi mina labanye bami abangaxotshwanga ngendlela efaneleyo ephaliyamente.
Uthi-ke umuntu ongasoze alandele khonokho akufunayo kasoze akukiye ukuthi ungene ku-by election ngakho-ke nxa sungena usuyabe usuyi-double candidate so uthi abazakwenza khonokho uzabajezisa futhi ukubona njani khonokho.
Hayi yabona uSengezo ukuthi nje seluhlanya akasakwananga ngoba iqiniso elikhona ngelokhu ukuthi ama-double candidates akhuluma ngawo thina vele siwajwayele bevele wafakile kobulawayo lapho wachaya but nje njenge-by election yona leyo ukuthi khona iza kuba khona angikwazi engxa engaba khona emaphutsheni akhe angiyiboni mina ngizama ukuyikhangela sibili le-by election akhuluma ngayo uSengezo ngibona ngani yinto nje ezaphelela emoyeni njengezithukuthuze nje angiyiboni sisi
yena uthi khonokho-ke usedalele umthethwandaba kafana lokuthi limnike umbekwa ngoba yena vela kula muntu omchallenger ukuthi kasiyo interim secretary general ukuthi akula even oyedwa
ngimchallengile mina ukuthi kayisuye interim secretary general ngimchallengile kufounding affidavit yami ngisithi khona ilumuntu mina ukuthi ngusecretary general angikwazi njalo lokuilunga le CCC angikwazi katshengise ukuthi yena uyikho lokho akutsho khona akula lutho alutshengisayo akula lutho aluletha phambili ukuthi lutshengise ukuthi for sure uyikho lokho akutsho ngaphandle kokuthi nje esinya ekhona ngale lapha khona khona so I still maintain position yami yona leyo uSengezo kaso secretary general nakanye kala lutho aluletile edalele umthethwandaba olutshengisa ukuthi yena ungisecretary general kumbe njalo ukuthi mina ukuthi ngaxotshwe party so kala mandla phezu kwami uSengezo is just ngumuntu nje osihambelayo esiqi.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda usanda kuxotshwa edalele ephalamende nguMnumzana Sengezo Jabangu wexoxa le Studio 7 esebhinga. Ikubekela pambili impi ephakathi kwele Israel leHamas ngesikhathi ele Israel lihlasela ngamandla eGaza ngendizamtshina ezithwele imibhobho njalo lilungisela ukungena kuleyo ndawo lisebenzisa amasosha ahlome aphelela njalo ajame emngceleni weGaza le-Israel. Abezindaba abe-Reuters le-Associated Press babika ukuba ibutho lakwale Israel lilakho ukungena eGaza lisebenzisa amatanka athwele imibhobho emikhulu lokunye. Ngakwelinye icele ukuyaxokozela emngceleni wakwale Lebanon le-Israel lapho phoselwana khona amabhomba. I-Hezbollah esekelwa ngele-Iran isidubulana lamasosha akwele-Israel isola abakwenza eGaza. Ukuze sizokuningi ngempi le sixhume ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uMnumzana Thabang Nare okwenhlanganiso ye-Organizing Zimbabwe lapha ukhuluma ezimele.
umhlaba wonke bebe lokwesaba ukuthi singagcina sesingena kumpi yesithathu ehlanganisa umhlaba wonke i-World War. Ngoba kunje nje Israeli kuzwakala ngani iHezbollah lapha eseLebanon naye kuzwakala ngani isifuna ukungenela empini le Israeli le Hamas ukuthi le Iran la izwakala ngani la iyalungiselela kwazi ukuthi impini yiyani ke Hamas imali. Le Russia kuthiwa ibithumeza indizamthina zokulwa eduze nje ingani yasikiza nje kulukwesaba kakhulu ukuthi kungagcina sokusiba le mpi engalumathe benkulu kakhulu khona phana.
Singathi ke kulungiswa njani nxa kulokwesaba kunje?
Kunzima Duke, kunzima. Sibonile United Nations Secretary General laphana kuTeres esithi hayi kanjalo kukhumisana kumlotha. Abaningi balokhu besithi leyi okuthiwa yi-two state solution ukuthi Israel ne-Palestine behlalisane kuhle khona phansi. Kodwa i-Israel ithi yona ayila problem ne-Palestine, ukudubo kuba yi-Hamas ngoba i-Hamas yesuke yathumba abantu abangama-Israeli yabulala abantu abangama-Israeli. So abantu abaningi sibonile abantu be-demonstrator endaweni ezithiyeneyo nase-Washington DC kukhanya basekela i-Palestine kodwa ayi ngenxa ubukhulu lokwenziwe iHamas bathi hayi iHamas abayisekele. So kodwa kuba nzima khonapho ukwahlukanisa iPalestine leHamas.
Ye siyabona njalo ele Israel lithi lilakho ukuthi lingene eGaza Strip khona ngale uyahlasela. Phezu kokubhomba konke lokhu pho ke abantu ke abasuze befika kakhulu khona.
Hayi lokho yinto ezabanzima kakhulu ngoba kuthiwa kulama tunnel ukwembiwa ngaphansi so bakwanisa ukuthi becatshe ngaphansi so abakwaziyo zokulwa laba bathi hey yimpi engathatha okwedlula inyanga ezilithumi ukuthi sibili nxa Israel sithi singena emhlabathini waseGaza.
Umnumzana Thabang Nare ukunhlanganiso ye-Organizing Zimbabwe beqoqa le Studio 7 ese-Boston khonapha kwele Melika. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeya-James France Press babika ukuba umnumzana Mohamed Bazoum wagenqulwa libutho kwele Niger uyaphila ngemuli yakhe. Abathuthuna umbuso bathi wazama ukubaleka ngontulikazi bambamba bamvalela esigodweni sikamongameli. Ele Russia lihlasela edolobheni yeKharkiv izolo lapho libulale khona abantu abayisithupha. Amabhombo aphoselwe kuleyo ndawo abhidlize isakhiwo sokuthwala incwadi. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
esenziwe
manje. Namhlanje ke silo umnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba olukhulu kakhulu, udaba lukaSimiso Senkosi obulewe ke lisoka lakhe uDingani Sibanda. Kuthe sokunjalo ke umdeni wakoSimiso Senkosi ukuthi sebefuna izivulamlomo ukangaziwe amalobolo lezinto ezifanayo. Kambe esintwini kuyavuma yini lokho? Ngizakwamukela kuhlelo ngwenu.
Ngibingelela baba uDube kubalalali bethu nabasakazi bethu be-VOA. Baba uDube, abantu besakithi isintu yinto elichilo leyo yokuthi abantu mangabe sekujone umuntu bese kuba lezinto ezifana nalezo ukuthi bathi bayalobolisa benza yonke lento. Kanti futhi into engavamisile ekadeni ukuthi kube nokubulalana kakhulu la othola khona umuntu esezo wabulala unkosikazi noma mhlambe ophila naye obengakabi unkosikazi ngokugcwele. Kodwa ke kuye kwenziwe nje indlela yokuthi mhlambe ekuhlonishwe phela lo osethule alondolozwe aze fike endlini yakhe yokugcina. Kungenzeka vele abakubo kwentombazana bakhalale mhlambe bathi bona bazazenzela konke laba babulali bona ngeke bebe yingxenye yokumbeka. Kodwa ke futhi laba ngapha kulo ongumfana mhlambe ongeno osuke bulale le ntombi yakhe noma lo nkosikazi wakhe kumele benze indlela yokuzama ukuthi kuthelelwana amanzi ngokuthuma izithunywa ezizoya laphana phela ziyolabhela ziyocela ukuthi kuxolelwane ngoba ekugcineni umndeni wonke usuke ungathinteki umuntu osuke wenza ububi nguye lo umabulala.
Sikhuluma ngakhonokho ke ukulabhela kuvele kwakusenziwa nakudala kwakusenziwa njani?
Bengisathi mina kuye kwenziwe nxa ngabe umsebenzi sewenziwe nxa sebethumela umuntu ukuthi akaye laphana noma abantu bese-ke mhlawumbe labana sebesithi-ke akugezwe ilokhuzana umndeni wabo ngendlela thize bese kugezwa-ke ngakho lokho ukuthi mhlawumbe kuba nesilwane noma izilwane ezikhitshwayo ngendlela yokukhombisa ukuthi uzanywa khona ukuthi kubuyiswane kodwa akuze kwabizwa-ke ngokuthi kungamalobolo noma kuyinhlawulo kodwa-ke kuye kube yileyo ndlela ukuthi kugezwe lowo muzi lalabo futhi bezama ukugeza icala lela lingahlalise lilengela umndeni wonke kuze kufike ezizukulwaneni.
Yes, yawazi ukuthi kwesinye isikhathi nxa kungenziwanga khonokho kuyangena uzimo ekhaya akunjani?
Kunjalo impela njengoba ngisitsho ngithi mina iye kukhangelelwe ikakhulu nesizukulwane esizayo noma umndeni nje wonke othola ukuthi nxa kungalungiswanga kahle kusengenzeka ngempela into yakhona ibisisiba yindubu ezohlasela umndeni wonke lesizukulwane.
Yes, siyamuzwa lapho-ke ngubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya, ungadilela kusasa ba.
Asibonge bakudube, sibonge nakubasakazamanaleni.
Sike sizwe-ke ezokholo lesiKristu silo mfundisi uSeni Sibanda.
Namuhla ngizafuna sikhangele kwabase Efesu chapter ka 2 ngizabala kuverse 1 ngisiya ngiyesha phansi. Lina lalifile ngezimpambeko la ngezono zenu elalikade likhamba kuzo ngendlela yalomhlaba lilandela umbusi wamandla asemkhathini ongumoya osasebenza lakathesi phakathi kwabangalaleliyo. Ngifuna ukuthi sehle lapha sikhangele ukuba kuvesi ka 5 ithi lanxa sasifile ngezimpambeko zethu wasivusa kanye loKristu ngomusa lisilisiwe wasivusa kanye loKristu Jesu wasihlalisa kanye laye ezulwini ukuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise inotho enkulu yomusa wakhe lobubele bakhe ngithi kuKristu. Ngifuna sinanzelele bazalwane namhlanje kuba ilizwi lenkosi lithi thina sivusiwe laye uKristu. Siyakwazi ukuba nxa uNkulunkulu singabi mazi. UPawulu uthena lapha kwabase-Efesu lina lalifile. Umuntu ofileyo ngumuntu ongakwanisiyo ukwenza ulutho. Kodwa siyananzelela ukuba uPawulu uthi ngenxa yomusa kaNkulunkulu livusiwe. Livusiwe laphila kuNkulunkulu. Lokhu kuyinto eqakathekileyo kumele siyinanzelele. Siyananzelela ukuba indlela uNkulunkulu asivusa ngaso ukuze imizwa yethu, umphefumulo yethu ivuke kuKristu, ikufa kukaKristu njalo ngumusa lobunene bakhe. Ngifuna abantu bebekwazi ukuthi njalo sonke silalelwe balaleli bami sibekwazi ukuthi singeke sasebenzela lumusa kaKristu, singeke sasebenzela ububele bakhe, kodwa kungomusa wakhe. UKristu uthi yena, wozani kimi lonke lisindwayo ukuze ngilethule imithwalo. Njalo ke uNkulunkulu uyakhuluma ukuba uKristu nguye ukuphila kuze kube naphakathi. Nxa sisiza kuye sithola impilo entsha kuKristu, impilo esehlukanisa labanye abantu. Lokhu akutsho ukuthi singabantu abakwanisa yonke into, kodwa kutsho ukuthi singabantu abathemba umusa kaKristu. Nxa siphakathi komusa wakhe, siphakathi kwamandla akhe uNkulunkulu. UPawulu lapha uletha indaba ezinhle. Indaba ezinhle yikuba asilahlwanga uNkulunkulu njalo akumelanga sithone siphakathi kokuba sifile empambekweni zethu kodwa kumele sibe ngabantu abakwanisa ukuthi siphile kuKristu siphiliswa ukwamukela yena uJesu ukuba phakathi kwempilo zethu siphiliswa ukuba yena uletha impilo entsha phakathi kwethu ngiyakwazi ukuba abanye babuza ukuthi kambe lokhu ngakwenza njani zintathu indlela ongazenza okokuqala kumele ukuba ulethe inhliziyo yakho kuyuKristu kuqakathekile lokho yonke into ivelele enhlizweni okwesibili kumele ingqondo yakho iguqulwe ikwazi ilizwi likaNkulunkulu ilizwi likaNkulunkulu liletha umqondo wakhe yilo elitshintsha indlela esenza ngayo izinto okwesithathu ikunanzelela ukuba thina sisesigabeni sokuba sihlezi layo uKristu emazulwini kutsho ukuthi uNkulunkulu usibeka esigabeni sokuba usikhangela njengabantu abakhe njalo nxa ekhangela thina ubona uKristu owasihlengayo ubona umuntu ohleziyo esandleni sokudla kwakhe ubona umuntu onamandla ngoKristu sesigqiba namhlanje kusihlwa mfuna unanzelele ukuba loba sasifile ezonweni zethu uKristu sivuse kakutsha uKristu letha impilo enaphakade phakathi kwethu ngakho ke mzalwane akumelanga udangale uthi mina ngikwanisi kodwa into eqakathekileyo ukuthi uvumele amandla kaNkulunkulu asebenze empilweni yakho ukuze uthole lokhu ukuvuka kakutsha okukuKristu amen asithandazeneni baba ngegama likaJesu siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba umvuse phakathi kwesono babekwazi siyakwazi ukuba wena babekuqaliseni wawuvela ulobudlelwane lathi isono sasehlukanisa lawe kodwa ngoKristu ususibuyisele siyabonga igazi likaKristu eliyilo elisigezisa ezonweni siyathandaza ke baba ukuba kuwe wonke lo olaleleyo basize inkosi babekwazi ngcono njalo impilo zabo zibe kuwe ngegama likaJesu amen balaleli bami asihlanganeni ngeviki elizayo senzeni njalo lokho esikukhuthazana ngakho ukuthi asivumeleni ilizwi lenkosi lisiguqule lisebenze empilweni zethu
lapha sizwe umfundisi uSeni Sibanda esithulela ezokholo lesiKristu
siyalamukela kusigaba savatsha igama lami nguThabo Kancube namhlanje sixoxa lomnumzana Sipho Sibanda owasungula inkampani etolika indimi ezitshiyeneyo eZimbabwe
so iAlaso inkampani eyenza ngokwendimi ezithiyeneyo okwakhathesi silendimi ezifika zona isithiyagalolunye siyazifundisa njalo siya offer ama-services a-related kwizindimi lezi agoqela ukutranslator kwama-document lokuyi-interpreter uku-editor ababelobile abakulobileyo kanye lokuproofreader
la kucabanga njani ukuthi lenze umsebenzi lo
so owenzakalayo ukuthi sabona ukusilela ukukhona empilweni nje la kuma communities ethu ikakhulu ku cooperative world la classes sikhangela ukuhanjiswa kwemibiko uzathola ukuthi emnengi yakhona iyabe ilotshwe ngesilungu izafunga ukuhumutshelwa isiwe esintwini isiwe ku French isiwe esishoneni isiwe kanye la ku sign language so kuba lokusilela thize ukuba khona ungakhangela ngunika umzekeliso ngesikhathi se-COVID imlayezo eminingi yelotshwe ngesikhiwa eyayisakazwa lugatsha lwezempilakahle i-Ministry of Health kodwa abangezwayo endlebeni labangakhulumi ngemlomo abasebenzisa esithi i-sign language babesilela sizokubuya ku-information ababeyithola ekusakazweni okwakusenziwa imilayezo leyi kanye lezimemezelo ezinyenhlizi ezaziphunyiswa ngohulumende kanye dogatsha lwezempilakahle so thina ikho lapho esasingena khona ke lapho sincedisa ukubana abantu bathole injalo bafinyelelwe imilayezo abangabe beyidinga
njengosakhulayo kuyini okwakupha idlabuzane kumbe umfutho ukuthi uthi ufuna ukuyenza umsebenzi onje.
Yabona mina i-degree lami lakuqala ngibelingele esiNdebeni, kwathi elesibili laba yi-masters ye-African languages. So vele ngingathi kuyinto engayifundelayo esikolweni, emfundweni yaphezulu. So ngokusebenza nje engangikwenza, ngokufunda engangikwenza, ngangibona ukusilela okwakukhona leso esikhangele endabeni zezindimi lezi zama-languages. So yikho-ke ngavela ngahle ngaba lesifiso sokubana ngenelise lami ukuvala lelo hlandla elalivulekile kuma-languages. So kuningi okuyake kumele kwenziwe, siyazama sibile ngendlela zonke ukubana sisebenzelana kanye labanye nje aba esiyabe sile mbono efanayo kufield yonale.
Kwabanye nje abasakhulayo abangabe bebona umsebenzi owenzayo lowo bemangala nje ukuthi ha omunye osakhula yenelisa ukwenza umsebenzi onje, umbiko ongaba lawo nje owenkuthazo kiwo ngokuthi
ungabona njengoba ngithile lapho ekuqaleni ukubana i-degree lami lakuqala emfundweni yaphezulu lalingele esiNdebele. So uzathola ukuthi ekufundeni engangikwenza baningi ababekuze ukubana wenza i-degree lesiNdebele ufuna ukuyasebenza msebenzi bani, abaningi njalo babesithi ufuna ukuba yinyanga yini. So engingakutsho kubana abantu abasoze bathule ngoba imlomo vele ngiyabantu ukuthi bakhulume, kodwa thina njengolutsha kumele ukuthi kwesiyabe sikwenza khonoko sithole isiyenelise ukunanzelela amathuba akuhlangothi esikilo. Ungabe kwezokulima, ungabe kuma-languages lapho esikhona, lathi sabona ukusilela okukhona, sabona amathuba akhona, saqalisa ukusebenza khonapho. So njengolutsha ozokufuneka ikakhulu nxa uselizweni elifana leZimbabwe leli lakithi, sokufuneka ube ngumuntu oyenelisa ukubona amathuba akhona, ungabe ukuluphi uhlangothi lwezemfundo kumbe ufundele uphi umsebenzi, ubone ithuba elikhona njalo lisebenzise. Ubuhle esilabo thina kuma-languages kokwezindimi ukuthi indimi zingena yonke ndawo.
Ukusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Sipho Sibanda owasungula inkampani eyokutolika e-Alaso. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Thabo Kancube, ube losuku oluhle. Wezemidlalo uJoseph Nyanje usipha impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasilaga Premier Soccer League.
Iqembu elihlezi endaweni yokuqala engalanini yemiklomelo yelengezi Platinum Stars linqobele yada nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni eBaobab. Limpumela ishiye iqembu leli lemiklomelo engamashumi amahlanu lesikhombisa 57 kuthiele Dynamos lona elinqobele ezepc Kariba nge-1 kanye lisendaweni yesibili lilemiklomelo ngamashumi amane lathoba munemunye 49. Eminye imidlalo edlalwe namhla iphele kanje. Iqembu lebulawayo Chiefs libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Highlanders ngasemagumeni yePapa Field. Iqembu leManchester Diamonds lichaye lewangenye 2 kanyanga sekibo. Ukuthi enkundleni National Sports Stadium iqembu leCapes United libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Cranbourne Bullets. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyagqiba uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC waxotshisa amalunga ebandla leli edale lephalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abazancintisa kukhetho lwama-by-elections. Kodwa amalunga ebandla le-CCC athi uyaziyenga uChabangu. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisayo ngenjabulo umthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.